Isahluko 136. Ekhunjini lolwandle lwaseGalile. UJohane 21 verse 1 kusiya ku 25. Okusesihlokweni lesi. UJesu bonakala elwandle lwaseGalile. UPetro labanye kumele banike izimvu ukudla. Ngobusuku bokugcina uJesu labapostoli bakhe wayethe kubo, "Nxa sengivusiwe ngizaqala mina ukuya eGalile. Sizahlangana khonale." UMatthew 26 verse 32. Kathesi abalandeli bakhe abaningi basuka baye eGalile. Kodwa kumele benzeni sebefikile khonale? Bathi sebekhonale uPetro atshela abapostoli abayisithupha athi, "Ngisaya gola inhlanzi." Bonke bathi, "Sizahamba lawe." UJohane 21 verse 3. Ngababambi lutho busuku bonke. Kuthi sekuza ukusa uJesu abonakala ekhunjini, kodwa bangananzelela ukuthi nguye. Uyabamemeza athi, "Bantwana, lilakho yini ukudla?" Bona baphendula besithi, "Hatshi." UJesu batshela athi, "Phoselani umambule ngakwesokunene sesikhebhe, lizabamba inhlanzi." UJohane 21 verse 5 lo 6. Babamba inhlanzi eziningi baze behluleka ukudonsela umambule wabo esikepeni. UJohane uthi kuPetro, "Yinkosi." UJohane 21 verse 7. Esizwa lokho uPetro hlagqoka isembatho sakhe sangaphanda besikhiphile egola inhlanzi. Ubhulukele elwandle labhutsho kwamamitha angaba ngu-90 esiye ekhunjini. Abanye abasesikepeni balandela kancane kancane bedonsa umambule ogcwele inhlanzi. Bathi befika ekhunjini babone kulomlilo wamalahle phezu kwawo kulenhlanzi lesinkwa. UJesu uthi kubo, "Lethani ezinye inhlanzi elisanda kuzibamba." UPetro udonsa umambulo lenhlanzi ezinkulu ezingu-153. UJesu uphinde athi, "Buyani lizokudla ukudla kwenu kwekuseni." Ngakho lo yedwa lesibindi sokumbuza athi, "Ungubani wena?" Ngoba bananzelela ukuthi nguJesu. UJohane 21 verse 10 kusiya ku-12. Sengokwesithathu ebonakala kubafundi bakhe beliqembu. UJesu banika bonke isinkwa lenhlanzi. Ngemva kwalokho, kumele ukuthi ukhangele inhlanzi ezisanda kugolwa ngesikhathi ebuze sithi, "Simoni indodana kaJohane, uyangithanda yini ukwedlula lezi?" Ngambe uPetro ngabe qakathekisa ibhizimusi lokugola inhlanzi ukwedlula umsebenzi uJesu afuna wenze. Uphendula athi, "Yebo Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu." UJesu uthi kuye, "Nika amazinya nami ukudla." UJohane 21 verse 15. UJesu uyawuphinda umbuzo awubuzileyo. Uthi, "Simoni indodana kaJohane, uyangithanda yini?" Mhlawumbe uPetro uphendule mangela athi, "Yebo Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu." UJesu uthi kuye, "Yelusa amazinyane ezimvu zami." UJohane 21 verse 16. UJesu ubuze kwesithathu athi, "Simoni indodana kaJohane, uyangithanda kakhulu yini?" Kumele ukuthi uPetro usezibuza ukuthi uJesu uyamkholwa yini. Uphendule ngathandabuza athi, "Nkosi, wena uyazazi zonke izinto. Uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu." UJesu phindatsho kumele kwenziwe nguPetro. Uthi, "Nika amazinyane ezimvu zami ukudla." UJohane 21 verse 17. Abakhokhelayo kumele bancedise labo abeze emhlambini wezimvu zikaNkulunkulu. UJesu wabotshwa futhi wabulawa ngenxa yokwenza umsebenzi uNkulunkulu ayemthuma ukuthi awenze. Kathesi useveza ukuthi lo Petru uzakwehlelwa yilokho. Uthi kuye, "Usesemncane wawuzigqokela uzihambele lapho ofuna ukuya khona. Kodwa nxa usuluphele, uza kwelula izandla zakho ugqokiswe ngenye indoda, ikuthwale kuse lapho ongafuni khona." Lanxa kunjalo uJesu umkhuthaze sithi, "Qhubeka ungilandela." UJohane 21 verse 18 lo 19. UPetru ubona umpostoli uJohane abesebuza athi, "Nkosi, indoda le yona ke, kuza kwenzakalani kumpostoli lo uJesu amthanda kakhulu?" UJesu uphendula athi, "Nxa kuyintando yami ukuthi aqhubeke khona ngize ngibuye, Kulani lawe lokho? UJohane 21 verse 21 kusiya ku 23. UPetro kumele alandele uJesu engazihluphi ngokuthi abanye benzani. Loba kunjalo uJesu veza ukuthi uJohane uzaphila isikhathi eside ukwedlula abanye abapostoli lokuthi uzaphiwa umbono kaJesu esize emandleni ombuso. Zinengi sibili ezinye izinto uJesu azenzayo ezingeke zenele ezincwadini imgoqwa ezinengi. Imibuzo. Kuyini okutshengisa ukuthi abapostoli abakwazi kumele bakwenze eGalile? Abapostoli bamnanzelela njani uJesu elwandle lwaseGalile? Okutshiwo nguJesu kutshengisa ukuthi abakhokhelayo kumele benzeni. UJesu uthini kuPetro ukuze aveze okuzakwehlela umfundilo?